kuvele kuthiwa ama-sanctions kuyini vele. Ngama-sanctions awumnotho welizwe kumbe ngabantu abavele bekhangelele ukuthi bayisigelekeqe kwezombangazwe eZimbabwe. Mina ngilandela indlela esipile engiyitshoyo ukuthi ama-sanctions la kuthiwa ukuzama ukuvalela abantu abaphambili embusweni lo esiwukhangeleyo kumbe ngu-Robert Mugabe kumbe u-Emmerson Mnangagwa. Yibo abantu abalelwa ukuthi benze i-business, abelele ukuhamba endaweni ezithize emazweni angaphansi kwe-European Union. Yikho kuqakathekile ukuthi kuzise kwalokhu singakakhulumi indaba ama-sanctions, ingazathi generally ama-sanctions la afana la afakelwe u-Ian Smith by the Commonwealth le-United Nations khonapha ngama-70. Ayisiwo ama-sanctions. Ama-sanctions awokudiliza umnotho izanu esidlika ngayo ukuthi bayehlulenga ngoba ngenxa yama-sanctions okungamanga.
Kodwa khona ukuthi asuswe ama-sanctions lawa, sibone ukubana ibandla lezanu PF licatshwa ngomunwe na, ubona ungani kuyinto enhle yini?
Azasuselwane kathi ayevele efakelwe ukuthi ancedise abantu laba ukuthi bananzelele ukuthi alingeke libe yingxenye yemuli yomhlaba esingathi nayi-family of nations. Lina lisephula yonke imithetho yomhlaba, i-international law, nemithetho yenu elizweni lenu. Yikho nxa sikhangelela ukuthi kabancediseki ngoba abakubonileyo ngo-Robert Mugabe ukuthi khonoko kucina kuvele kudiliza umnotho welizwe ngoba abantu kabasoze bayekele khonoko abakwenza ngenxa yokuthi kuthiwa bayalelwa ukwenza ibhizinisi ethize kumbuya endaweni ezithize ngoba kuthiwa ku-sanctions list, ngoba i-sanctions list yinto eqakathekileyo. Kodwa sibona ukuthi bayizikokodo bayizanqondo laba bantu, kabalandaba lakho ukuthi kumbe ama-sanctions abanqabela bona ukuhamba kwabo kumbe ukwenza kwabo izinto ngoba solongo bona bekhona embusweni. Yikho kukhanya dakazange abe lamaziyo kakhulu ama-sanctions alawo ukuthi alume abazwisa ubuhlungu labo bantu. Ngoba ungakhangela kathi esikule nto efana lokho esingathi thina ngama-government government scholarships. I-government government scholarships iyavumela abantu babo ukuthi bahambe bayefunda kulawo mazwe ngoba lawo mazwe athi khona awungeke ujezise umntwana ngezono zikayise, izono zikayise. So lokho lokhu senzakala kabezwa buhlungu bama-sanctions ukuthi babe ku-sanctions list, akubazisa ubuhlungu. Yikho bakushaya indiva nje ukuthi ayinto encane leyo thina siyaqhubeka phambili ngezenzo zethu zenezezinye.
Kodwa wena nxa ukhangele ubona ungani ama-sanctions lawa awala ngitsho lokuncane akuphambanisayo, ngoba siyasizwa abanye besithi ubefuna ukuthi afake imali ebhenki kumbe kwelinye ilizwe kuthiwe khona hayi ngoba iZimbabwe kuma-sanctions.
Well, kungabe kuphambanisa abantu abale mali kathi ngobani khona lapha ekhaya? Abantu abale mali ukuthi zibe le mali kumele ukuthi ube ngumuntu wezani, and enalinto ukuthi umnotho welizwe ukuthi nje umuntu abe le mali sokumele ukuthi abe ngumuntu wezani. Ubese kusiya ukuthi nje abantu abadiyela imali yabo ngendlela eziqondileyo kwamanye amazwe, even khona lapha elokuvela ekhaya baye banjwa ngumthetho njalo. Sibona ngazathi kungaba ye ngendlela engazathi abantu abavele abangaqondananga ukuthi bajeziswe ngama-sanctions ona lawo basephonga ukuthiwa zonelwa mvumile. Kanti-ke kodwa inhlonso kayisiye yona leyo nhlonso. So kunzima ukuthi njalo ukuthi ngaleso sizatho-ke ama-sanctions la kawazwisi buhlungu abavele bejongwe yiwo ama-sanctions ona la, sezwisa ubuhlungu nabanye abavele bengalani la.